Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF uthi idale lePolitbureau lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka 2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemaswingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-chain champions abavela ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe labasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongamelo. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process, sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokeli ke abavela ke ebantwini. Lenhlelo esiyenza itshiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, itshiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokeli bema-church abasendaweni yona le, ukubana ke befaka umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-Triple C. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanise uku-include ke abanye abantu abasikathi ngama-stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo, ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yindlela esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona ama-candidate afunwa ibukhokeli noma angane labantu ke abakubukhokeli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirotsa okubandla lesi-CC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, this is the program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 ukuregister ukuvota. Khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okwakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo, ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakoBulawayo ziphume ngobuningi siyoregister ukuvota, khona beyavikela ukuqilwa yiZANU-PF.
Umnumzana Believe Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu sibili okuzwayo, ngiyakontesta sibili apha eCholocho North. Ngikhona sibili sengisubmithile le CV yami, konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into eziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi, ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
uGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU-PF, yiyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU-PF iyabidinga umuntu sibisibili ofunwa ngabantu sibisibili, endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela ibe sisinja njani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe lemtromelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okukondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazigedele umuntu abamfunayo hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu umuntu angayimpose njalo umuntu angazi impose ebantwini but uzathola abantu beziyimpose bezama ukuthi bengafuna ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo iparty ke izanu PF yelakho konoko ngiyancintisa ke Gibbs ngikhona emncintisaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha esigabeni seMatibele eseCholocho North iconstituency iCholocho North ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano maComrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile i-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama primary elections lapho adingeka khona njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane ziningi indawo lapho akuzaba la ma candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibani banyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama primary elections i-report esizabalayo kusasa ngolwesibili ku standing committee iyo ezasigayida kumbe ezasipha umkhomba ndlela ukuthi i-date yama primary elections yona siyibeke nini kodwa hayi abantu bethu thina kuma structures balomlomo yibo abachoyo yibo abanqumayo yibo abalomnqamula juqu wokuthi ngubani obamelayo asilo daba luka president asilo daba lwe standing committee asilo daba lukabani i-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni okubalisela ukuthi bala makhadi bale membership eme kuhle kanjalo 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 so si matasa njengebandla noma nje sisamisana lo hulumende lo zeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingili imbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle
eZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhubeka ukhetho olukhulu ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka.